soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani zulukandaba mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 23 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcinisihlalo webandla leMGCT umnumzana Love Momoyo usechiye isikhundla esethesa inkokheli yebandla icala lomkhuba wodlakela lobandlululo.
Ukuthi siyangaphi usaza, hayi sizalithela ngokuya kwesikhathi, kodwa umele ube kwazi ukuthi hayi asiyi kuzanupf, asiyi ku-NPF, asiyi kubomjulu.
Uhulumende wele Melika usethule imigoqo emele ilandelwe ilizwe leZimbabwe ukuthi lesulwelwe izijeziso zenotho ezafakelwa leli lizwe phansi komthetho othiwa izidera.
Alukho tshintsho ebelukhona esingathi belu-substantive okungenza ukuthi i-US i-decide ukubana isingatshintsha i-policy yayo on iZimbabwe.
Umhlangano wokuhuga abezamabhizimusi bezwekazi le-Europe ukuthi baye eZimbabwe owezimdaba London 2018 Investment Forum ugcitshwe kwelebhilitane kungela sivumelwano esicacileyo.
Wabuyile amaminista ke labantu abamele iZimbabwe ukuthi bazomema ama-investors ukuthi abuye eZimbabwe njengoba umnanango ethi iZimbabwe is open for business. Bacacile bona ngama-opportunities akhona ikakhulu nge-mining. Imbuzo ebe khona emningi kakhulu ibi seyama ekutheni kambe iZimbabwe is it safe to invest?
Zonke lezindaba lezinye zizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umnumzana Love Momoyo obe ngumgcinisihlalo webandla le MDCT uthi usechile ibandla leli eselikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa elethesa inkokheli yebandla umkhuba wodlakela lobandlululo. Umoyo wethule umbiko izolo esithi kazimiselanga ukusebenza labantu abakhahlameza abanye njalo abephula isisekelo sombuso webandla. Umoyo uthi uChamisa katholanga isikhundla sokukhokhela ibandla ngokusemthethweni. Umoyo ubecatshangelwa ukuthi usekela unkosazana Thokozani Khuphe kodwa ukhanya engamsekeli uMakhuphe. Abanye abazi ngokwenzakalayo bathi umoyo ufuna ukusungula ibandla lakhe elizabhekana lendingeko zesigaba semaNdebeleni sodwa. Kodwa umcebisi wakhe umnumzana Athol Sibanda utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi okwakathesi kaso zaveze ukuthi ikusasa likamoyo kwezombusazwe likhangele ngapi.
Ukuthi siyangaphi usasa, hayi sizalithela ngokuya kwesikhathi, kodwa umele ube kwazi ukuthi hayi asiyi kuzanupf, asiyi ku-NPF, asiyi kubomjulu, kodwa umoyo uzabe lokhu ephatheka kwezombangazwe ikakhulu ekhangele isigaba sakithi saseMandebeleni.
Ye, kulabantu abazakhuluma bathi nxa sokunje ungabona indoda zibaleka iyabe sitshaya lovalo sisesaba njalo sincikaza. Wena ubona ngani abantu abasoze betsho njalo nxa sokukhangele kona?
Hayi, ukwesaba asingeke sikubale ngoba ungabona umoyo ucine ukuphatheka inhlelo ze-MDC kuze kubuye labo ababizwa kuthiwa ngama-vanguard iziqhiwi ezasuka zivela eHarare zizotshaya inkokheli ngapha kobulawayo. So sukela mhlaka 28 July 2017 uLove Momoyo ubengasaphatheki kundaba ezikhangelane ne-MDC ngoba ubengasakuboni isisusa sokuthi angabe senzani lapho kulokudlakudla ukukhiwa okunjalo. Kodwa hhayi, okwesaba akesabi, naye akesabi ngoba uzabe lokhu ephatheka enhlelweni zombangazwe encedisa isitshaba sasezansi yeZimbabwe.
Singathi-ke sizwa abanye besithi uya kubandla likamjulu, kambe asiyoqiniso khonokho?
Hhayi, lawo ngamanga aluhlaza tshoko, asikaze naye kakazi akhulume naye umjulu ngaphandle kokuthi nxa bamgcina isikhathi yena sazongu-speaker wedale lephalamende.
Nxa sesikhangela futhi bakhona abanye abathi ngokuya ukuthi uyenzani umoyo ukhenya ngazani ke konoku ke ukuphatheka kwakhe kwezombusazo ngabe sekuphelile
hayi akuphelanga ukuphatheka kwezombangazo lombusazo akutsho ukuthi umele uhlale emabandleni lawo abizwa ukuthi ngama national league parties kumbe khona esizakwenza ukuzancedisa ilizwe leZimbabwe sizaqhubeka sikuzwempolitiki kodwa hayi singaphandle kwezanupf singaphandle kwe-MTC singaphandle kwe-NPP singaphandle kwamanye nje wonke lawa ababandakho
ye sizwe abanye njalo bebhala lapha-ke ebulenjini bokuzilibazisa kufacebook besithi babona ngazani umoyo uyakuzanu ngoba wathatha umuntu ongazani ulobudlelwano labantu abakuzanupf kambe ungathini ngakhonoko
lokho ngiza kubeka ngesikhiwa mfowethu we are not going to dignify that nonsense with a response
ye kuphindela ngesintu khonapho-ke
lokho mfowethu kungamanga aluhlaza akudingi ukuthi sikunike isisinde ngokuphendula kambe bangaki abalezihlobo ezikuzanu bangaki abalabantwana abakuzanu ipolitiki ifana lebhora uyakhetha i-team ofuna ukuyisekela
alo-ke ngumnumzana Athol Sibanda umcebisi kamnumzana Love Momoyo ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekwaBulawayo uhulumende welemelika usethule imigoqo emele ilandelwe nguhulumende weZimbabwe ukuthi kwesulwe izijeziso zenotho ezetheswa leZimbabwe ngomnyaka ka-2001 phansi komthetho othiwa yiZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kumbe izidera. Imininingwano yalomthetho iguquliwe. Elemelika lithi eleZimbabwe alisoze liphiwe uncedo lwemali phansi kwebhanga le-African Development Bank njalo kumele kwenziwe ukhetho olukhululekileyo ngokupha amabandla aphikisayo uluhlu lwabavoti njalo kukhethwe ikomiti engasekeli inhlangothi elamalunga avela kumabandla wonke azancintisa kukhetho. Elemelika lithi njalo kumele abakubutho bengavunyelwa ukukhankasela ngalaliphi ibandla kodwa benze umsebenzi bengasekeli hlangothi. Eminye njalo imigoqo ibalisa ukuthi abancintisa kukhetho kumele bakhankase bekhululekile njalo labazohlola ukhetho bevela kwamanye amazwe kumele bavunyelwe kulandela okwenzakalayo kusukela ukukhankasa kuqala kuze kuyefika ukuvalwa kwamavoti. Elemelika lithi kumele uhulumende weZimbabwe ahlolisise ukwenzakala abantwini abanyamalalayo elizweni abafana lomnumzana Patrick Nabanyama, Paul Jizuze lo Itai Zamara. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MTCT ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo.
Siyakwamukela lokho ngoba yinto enhle kakhulu. I-US I think from ekuqaleni ivele yatsho ukuthi yona izimisele ukuthi itshintshe izinto ma kuyukuthi izinto sezitshintshile eZimbabwe. So bekusimangalisa kakhulu thina ukuthi abantu abaningi bebebhizi bethi i-US sekumele itshintshe ipolisi yabo ngoba bona sebekhipha umgabe bafake umnangakho kodwa bengananzeleli ukuthi alukho utshintsho ebelukhona esingathi belu-substantive okungenza ukuthi i-US i-decide ukubana isingatshintsha ipolisi yayona iZimbabwe. Thina siyakwamukela lokhu ngoba kudala sikhalela ama-reform, kudala sikhala ngokuthi izinto azihambi ngendlela eZimbabwe. Kulabanye ababusa ngodli bekungaphandle komthetho becindezela abantu. Ngakho-ke siyakwamukela ukuthi i-US ibhekani la ma kuthi lizotshintsha indlela elenza ngayo izinto liqala ukuba more democratic lathi sizokhulula lawo ma-sanction elikhala ngawo. So siyakwamukela kakhulu lokuthi.
Kodwa wena ngokubona kwakho ubona ungani uhulumende lo wehlukene yini lokamongameli Mugabe okokuthi bengayekethisa izijeziso lezo nxa sikhangela ilungelo loluntu lokungaphi amanye amabandla ithuba lokuthi aye emsakazweni kahulumende?
Well, masenga seqinisweni akukho mehluko omangalisayo The only thing mina ngibengisekhaya nje ngomngcwabo kamongameli Tsvangirai. Into engingayitsho engathi ngibone ehlukile kubana kusela amapholisa ezindleleni abahlukumeza abantu bemisa abantu. Yiyo nje kuphela into engayibonayo. Kodwa uma silalela umongameli uMnangagwa makakhuluma ngendaba zokuthi ama-airwaves sizowavula after ama-election. Akuncedi ngalutho lokhu ngoba ekuqaleni to start off with ama-reform akhulunywa e-America yiwona lawo ukuthi vulana ama-airwaves for ama-opposition parties laye wonke umuntu nje ukuthi le-level playing field. So angeke ukuthi ngiwele ngizovula ama-airwaves after ama-election kusho ukuthini? Kusho ukuthi awuzimiselanga ukuthi vele uvula ama-airwaves right now ukuthi amanye amaqembu akwazi ukukhampeyina lawo. And izinto ezifana lalezo i-US ezibhekayo ibona ukubana vela kulatshintshe la ngoba those are part of the things ebesizilwisa.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia khonapha eMelika. Sokusele inyanga ezingaba zine kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho. Ingcwethi zithi ukhetho lwalo nyaka lwehlukile lolweminye iminyaka ngoba abakhokhela amabandla amabili amakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa weZANU-PF lomnumzana Nelson Chamisa weMDCT bengomafikizolo kwezombusazwe, ngakho kunzima ukunakekela ukunanzelela ukuthi baza kukanjani amavoti. Njalo lonyaka kulamabandla amatsha ambalwa angaba lesandla sokuhlephuna usekelo lwamabandla acatshangelwa ukuthi enganqoba. Phansi kwesekelo sombuso welizwe, nxa kungela oncintisayo ozathola amavoti ayabe votiwe ayingxenye ekhulwini lilodwa i-50% plus 1, kuzenziwa umphehlo wokhetho i-runoff. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
I-democracy umbuso wentando yabantu kawuphili nxa ngabe ungaphili phakathi kwama-political parties. Ngokuba i-political party izitina zokwakha i-democracy umbuso wentando yabantu elizweni. Kulusizi kakhulu ukuthi bayalwa bebangayi constitution bebangumthetho, kubonakala kawulandelwanga ngendlela efaneleyo, kubonakala bayaphikisana nje sebekhohliwe ukuthi lapho kufanele baye khona bahambise abantu beZimbabwe kulapho okulezikhululekileyo. Kodwa kakuhanjwanga noma ngayiphi indlela, kaweqi mafensi, kumele uhambe ngendlela, uhambe ngomthetho. Kuqakathekile ukuthi bahlanganise ingqondo zabo, babuyisane, bakwazi ukusebenza bonke uma bezaba loncedo kwi-election elandelayo. Xa kungenjalo, hawu izaqhubeka izani siya phambili njengoba ibusa nje.
Ake sikhangele amanye amabandla, ibandla elifana lele National People's Party elikankosikazi Joyce Mujuru, ulibona linamathuba anganani okudobha nje ama-seats?
Asikaliboni liqinile endaweni ezicacileyo. Sesizalinda sibone nxa ngabe sekuqalisile ukukhampeyina okucacileyo, ukukhankasa okucacileyo ukuthi sibone ukuthi wona amaqembu aqine ngaphi langaphi. Akula muntu ongathi yena ngeke awine, wonke umuntu ilethuba lokuwina nxa ngabe eqoqeke kahle, wahleleka kahle. Nxa ngabe iZANU-PF yeqoqile ehleleke kahle ingawina, nxa kuyi-National People's Party ehleleke kahle ingawina, kuyi-MDC noma ngubani angawina. Nxa ngabe kuphela imithetho ime kahle yokuvota kungekho ukuzelezela, kanti lawo maphathi eqoqekile ngendlela efaneleyo.
Nxa sikhangela umuntu onjengomnumzana Nkosana Moyo, ubona ungani ulethuba yini? Siyambona kayenzi lokho okwenziwa ngabanye ukuthi adinga usekelo ngemihlangano lamarali. Kuyasebenza yini lokho akwenzayo?
Angithi into engakazi yazanywa phambilini, yingakho-ke kunzima ukuthi uthi kuye akuseze kusebenze khona lokho. Ngingazi ukuthi uthatha ngapho ukuthi uyawina ungazange wakhankasa. Nxa engazange wakhankasa kuba nzima ukuthi awine. Kodwa-ke nxa engasuka akhankasa afinyelele kuzo zonke indawo, naye uba lamathuba njengabanye. Ngokuba phela nxa ukhankasa ku-social media, ukhankasa nge-WhatsApp, ukhankasa ku-Facebook, awungeke ufinyelele lapho kulomuntu ovotayo khona. Kumele ukhambe uzoyefika kubo abantu edolobheni nasemakhaya, ubatshele lokho abakudingayo, uthembise umbuso ocacileyo abawufunayo ukuze bakuvotele.
Alo-ke ngumnumzana Fihlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Umhlangano wokuhuga abezamabhizimusi bezwekazi le-Europe ukuthi baye eZimbabwe oyezimdaba London 2018 Investment Forum ugcitshwe kwelebhilitane kungela sivumelwano esicacileyo phakathi kwabezamabhizimusi bezwekazi le-Europe leziphathamandla zengatsha ezishiyeneyo zikahulumende weZimbabwe ebezizehuga osomabhizimusi laba ukuzosungula imisebenzi elizweni leZimbabwe. Okuningi asikuzweni ku-Ezra Chisas Banda o-Studio 7 esebhilitane.
Umhlangano lo owenzelwe esigodlweni seNgilani i-London ubuqoqwe nguhulumende emanyene lenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelebhilitane e-Consolidated Africa Services phansi kwenkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi iZimbabwe isivulekile ukuzosungula ezamabhizimusi. Abaningi abakade bekhona bebeveza ukwesaba bethi kabamthembi uhulumende kaMnangagwa. Umnumzana Million Moyo osomabhizimisi owesizalwane seZimbabwe ehlala kwelebhilitane ungomunye obemenyiwe.
Bebehlangene abantu abaningi kakhulu bemenyiwe emhlanganweni wokuinvesta eZimbabwe. Babuyile amaminister labantu abamele iZimbabwe ukuthi bazomema ama-investors ukuthi abuye eZimbabwe njengoba umnanango ethi Zimbabwe is open for business. Bacacile bona ngama-opportunities akhona ikakhulu nge-mining. Imbuzo ibe khona emningi kakhulu ibi seyama ekutheni kambe iZimbabwe is it safe to invest? Basoze baphinde bavukelwe SNPC kumbe bavukelwe ngamaganyana laba abonile ngesikhathi esedlulile. Emhlanganweni njengayona le kujayeleke ukuthi abantu babe diplomatic nxa bebuza imbuzo. Kodwa bebekhona ade bebuza bese behlahlele into ekhanda. Ngokubona kwami kuhambe kuhle umhlangano, kodwa ke abantu abalezimali zabo bakhangelele ukuthi ama-elections azahamba njani. Njalo bale mbuzo emningi ngelizwe lethu iZimbabwe ukuthi investment yabo isafe yini, lezimali zabo zisafe yini, lokuthi bazazikhipha njani. Basakuhluza kuzathatha isikhathi ngokubona kwami ukuthi abantu abaningi bakhululeke ukuthi bazofaka imali zabo elizweni lethu.
Iningi labosomabhizimusi abakade bekhona emhlanganweni lo lithi lesi isikhathi sokhetho eZimbabwe, ngakho ke alwaziwa ukuthi luyahamba njani. Umnumzana Duke Wood ngomunye walabo abathi ayisiso sikhathi esilungileyo sokuya sungula amabhizimusi bengakaboni ukuthi ukhetho luzaqhutshwa njani.
Sizwile ukuthi uhulumende uthumele abantu ukuthi bebuye bezosincenga ukuthi sizame ukubisela izimali ekhaya. Mina nginje ngisamelele ukuthi mbone ukuthi kungena bani ukuthi abuze. Umnangagwa siyakwazi ukuthi ubesebenzelana loRobert Mugabe bebulala ilizwe bebonke. Yebo uthi sitshintshile kodwa sisazokubona lokho. UThamisa laye anthandanga indlela ahlukumiza ngayo abanye, sisamelele sibone ukuthi after elections ilizwe liyathula yini.
Kusobala ukuthi ukubona kanye ukubona kabili. Abazamabhizimusi balahlelwa inotho yabo eminyakeni edlulileyo nesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe lapho imithetho yelizwe yayiguqulwa njalo nje mahlayana. Okwenza njalo besabele khatshana ukuthi laye umnangagwa wasebenza lo Mugabe pho bamthembe njani ngemali zabo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami nguEzra Jesus Bane.
Inhlanganiso ecubungula ngokungeniswa lokukhitshwa kwemali eBotswana ithi ngalesi sikhathi ayengeke itsho ukuthi izigidi lezigidi ezibikwa zangena zivela eZimbabwe zingaba zangena ngendlela eqondileyo na. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abanye abacubungula ngezomnotho besithi imali le loba yakhitshwa elizweni akutshengisi ukuthi yaphuma ngudlu kumbe kulamacala adalwayo. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya eseGaborone eBotswana.
Nguyona le iviki umongameli Emmerson Mnangagwa ukhiphe uluhlu lwamankampani kanye labantu abangabe bacela ilizwe imali ngokuyikhipha ngendlela ezingayisizo elizweni. Uluhlu lolu lutshengisa ukuthi kule mali edlula isigidi ezingamakhulu amathathu zamadola, i-300 million eyangeniswa kule Botswana engazange ibuyele eZimbabwe kwakumele ibuyele. Mnangagwa ukuthi amankampani kanye labantu abakhipha imali le kumele bacheche bayiphendukise. Kungenjalo abomthetho sebezangenela. Ugaja olubona ukungeniswa kanye lokukhishwa kwemali eBotswana ule Financial Intelligence Agency lutshela bamaphephandaba eBotswana ukuthi ngalesi sikhathi lungeke lutsho kumbe kukhona ongaqondanga ngemali le eyangena ivela eZimbabwe. Kodwa abacubungula ezomnotho bathi akulacala eladalwa ngendlela yemali yakhitshwa ngayo. Kungumkhuba ojayelekile ukuthi amankampani afake imali emabhanga lapho inzuzo yabo iyabe igcineke ngendlela abayifunayo.
Angiboni ukuthi kule anything engaqondanga ngokuthi amakhampani evule ama foreign currency accounts welizweni lifana le Botswana. Isi normal business practice ukuthi i-business yayifuna ukuba le expectation ukuthi imali yayo yayithola at the time eyifuna ngayo. And kuyenzakala khona in a country like Zimbabwe kulama controls, kulama uncertainty in policy, namhla ufake ama US dollar akho kusasa waboni nxa wafuna. It's obvious ukuthi ama businesses would want ukuthi befake izimali zabo in a jurisdiction ezabanika those guarantees.
Uthi njalo eleBotswana lemthetho elukhuni ebhekane ngokungenisa imali ezizweni ingavumi nje ukuthi kube kungeniswa kumbe kukhitshwa imali engaziwayo ukuthi ivela kuphi njalo ingasizathu obani.
IBotswana, by the way, is one of the most stringent banking regimes around the region. Awululu khona ungathiwa khona kule izimali ezingenileyo zingaziwi khona zivela ngaphi mbena zile any kind of illegality attached to them. It's well known for being tough on i-banking sector yangokwayo. So I think ukharacterize these things as being illegal or kuthiwa khona abantu abaluthaza imali yakhona ifishwe eBotswana, it's inaccurate. It's normal business practice ukuthi umuntu yes ama-profits akhe move them to where he knows that those funds can be recovered.
Omunye weZimbabwe ohlala eGaborone umnumzana Stanley Ncube uyazibuza ukuthi uluhlu lolu kungani lulamankampani angaphansi kwahulumende njalo angantshontsha njani imali ivele ngahulumende.
Hayi, list siyibonile sibili kodwa le ilist ikhanya ngani dubious ngoba sibona la institutions zika government akhona o Sunday News o Chronicle kwenzakala kanjani ukuthi government anga externalize ama funds ka government njalo i exercise le ukhanya it's a futile exercise ngoba akula ukuthi imali leya izahamba ingayenzwa ngama transfers of which ama authorities ase Zimbabwe nawa ase Botswana ngoba we South Africa langapha ayikhangela imali leyo i source yemali leyo. So this money was not like iyatshontshwa
njalo lo mbuzo ukuthi imali le yaphuma iluhlobo bani njengoba iZimbabwe isile minyaka ingela mali yayo. Abanye njalo bathi kungani lolu luhlu lungela bantu ikakhulu isiphathamandla ezokucele elalisekela umongameli Mnangagwa elela Coste kusiba mceke ukuthi le kungaba kuyimpi yezombusazwe hathi yokudinga imali okoqotho. NginguMartin Ngwenya oyindaba za Studio 7 Gaborone kwele Botswana.
Ngesikhathi umhlaba wonke unanza usuku lokutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo emhlabeni jikelele izolo, izizalwane zeZimbabwe kwelemandebeleni zithi zidane kakhulu ngokuthi uhlelo lwemathebelele Zambezi Water Project osekule minyaka edlula ikhulu lukhulunywa ngalo lokhe lungakaqalwa lalamhlanje. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg eSouth Africa.
Umuncwa wesithupha wezentuthuko ehlelelwe amazwe enhlanganiso ye-United Nations ithi lizwe ngalinye lipha isiqiniseko sokuthi kusiyafika u-2030 zonke izalwane zalo zizabe sezithole amanzi ahlanzekileyo. Kodwa ke izakhamiza kwelemandebeleni lezakobulawayo zithi zephuke inhliziyo ngoba le yinto engasoke iyenzakale kuzona. Zikhala ngokunganaki kukahulumende ngohlelo lwe-Matabeleland Zambezi Project okwaqala ukukhulunywa ngalo ngamabhunu ngo-1912 kwenza inkululeko ngo-1980 uhulumende laye walithathela phezulu kodwa lwanamhlanje luyisifiso nje sikathemba lo-amukela. Indawo yasemaNdebeleni ikhangelane nokuma kakhulu into enza ukuthi kuhlale kulo hlupho lwamanzi ikakhulu edolobheni lakoBulawayo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Dumisani Sithole uthi akakuzwisisi ukuthi kambe uhulumende ufuna amanzi azaphele du kulindawo yini kufa abantu khona ezathatha amanyathelo ngalolu daba.
Hayi, nathi maTheBreland even bengathi bayaqalisa something kuyaphelela emoyeni bengaze bayiqedisisa. I-airport yabathatha iminyaka leminyaka ukuthi beyiyenze, wabathatha iminyaka leminyaka njalo ukuthi beqede isithombe esikababa uNkomo. Kuluhlaza and sesidiniwe ngakho kusizisa usizi ngoba kuyenze ngani zathi thina asikho bantwana baseZimbabwe.
Inhloso yalolu hlelo ikuthi kutholakala amanzi emfuleni uZambezi okungumfula ongumiyo. Azasuka lapho-ke aye edamu okufanele lakhiwe emahlanganweni omfula uGwayi loHlangane. Asuke lapho-ke athathwe ngezimpompi eselubhekisa koBulawayo. Ngo-2004 uhulumende wake waphithizela esesakha idamu leli kodwa-ke lokho kwaba ngamathe empukane njengoba kwahle kwafadalala sekuthiwa imali yayifuneka ehlelweni lonke ngaleso sikhathi i-$500 million ngayikho. Le yinto uMnumzana Carlton Tembo ohlale elobhengi laWest athi baziswa ubuhlungu ngalesi sikhathi ngaleli langa lokunanza ukutholiswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo emhlabeni jikelele.
Kubuhlungu kakhulu, bayalidinga kathesi, bayalicela ukuthi ngicela lisivotele futhi bazonyamala futhi. So ibale amanzi vele emathebeleni ziswa ubuhlungu. So amanzi aqakathekile ngoba amanzi ayimpilo, singasola amanzi sizofuthabalala.
Abanye bathi bacasulwa ukuthi uhulumende ungumlomo ohlala ompukane ngalolu daba kodwa ezenzweni mpu. Ngo-2009 umphathintambo wogatsha lwezamanzi uMnumzana Siphepha Nkomo wathi uhulumende uselubambe ngezandla zombili lolu hlelo kodwa laye waze watshiya kunjalo. Kuke kwaba le nkampani yamaChina ebigebhagebha kodwa layo yafulathela sekuthiwa akusela mali. Inhlelo zokuthi kuvele ubufakazi bokuthi imali ebikhona isebenze njani lazo zaphelele emoyeni sekudonselwana ngo-2010. Ngozibandlela lonyaka ikhansile edolobho lakoBulawayo ibikukuthi leli dolobho lamanzi angahlala okweminyaka emithathu kuphela. Lokhu kutsho ukuthi nxa kungahlasela indlala efana leka-1992 abantu bangafa ngomhawu wamanzi. Isakamizi seMbundane uNkosazana Ntandomoyo ukhuthaza uhulumende ukuthi ukunganaki ngohlelo lolu kumenza abe ingxenye yokuncindezela intuthuko kwelamaNdebeleni.
Manje siyakha, akulamanzi, amanzi siyawathenga omgodi amabi anesawudo kodwa sise edorobheni. So mina ngibona ngathi i-government ihlulekile, ihluleke kakhulu kakhulu ukuthi isebenze i-improve i-project yangkhona for abantu bayo.
Ingcinci zona zethu uhlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project yokuphela indlela yokuqeda ushupho lwamanzi koBulawayo okuyinto eqakatheke kakhulu kuntuthuko yale dolobho. Kuyona linyanga umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela indawo okuza kwakhiwa khona idamu leGwayi Hlangane wathembisa ukuthi lizabe seliphelile kusiyaphela omnyaka ozayo. AbakoBulawayo bona bathi njengoba kudala ziphuma selekani inkulumo ezifana lale bazakholwa ngokubona njengoTomasi. Melisuto 7 Johannesburg le South Africa, New Benedictine Chapel.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umgcini sihlalo webandla le MDCT uMnumzana Love Momoyo usetshiye isikhundla lesi esethesa inkokheli yebandla icala lokuba lodlakela lobandlululo. Uhulumende wele Melika uthi ilizwe leZimbabwe lizasuselwa izijeziso zenotho nxa lingaqhuba ukhetho olukhululekileyo leminye imigoqo efakiweyo. Umhlangano wokuhuga abezamabhizimusi bezwekazi le-Europe ukuthi baye eZimbabwe wezimdaba London 2018 Investment Forum ugqitsha kwelebhilitane iqula leZimbabwe lisuka lilengise izandla. Olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi lalelani uhlelo lwethu njalo ngo 7:30 ntambama.